i-COVID ihlandekile njengendawo njengabantu abaphela emhlabeni ngalokho asitshole sokhona ngabe i-COVID isitshalile kumangalisayo kakhulu ekutheni inhlelo zethu zibuyele emuva kakhulu kathe ezindela sikhuluma sizihlandekile kuyalandela nje kodwa abantu bayazama kodwa-ke emakhaya phela sihlandekile nalaba phelayo ezihambele omunye engeyomunye 100 meters away from omunye kunye la yenze kaa i-social distancing iyamaintaina kakhulu kumangalisayo ngokunjalo-ke yizo indawo ezingane zisesi zenzane zemabhangeni khona ngale emakhaya iyakhulu abantu basise ekukanyaniyo abantu labayagqoka amamaski njengakhona okukwenzakala emadolobheni khona abantu ngendlela zonke ukuthi belandele imiyalo nale abethulakala zempilakahle njalo abanye basaqendabuza ukuthi athi amadekiseni la kodwa kuyabenza abantu njengobukhotela ezigabeni ukuthi hhayi amadekiseni la la izolo lokhu amadekiseni la ayekhona alibone lapho ezindaweni zethu lapho singafika kwamanye amazwe kula yathola umtente lapha amavaccine alayesiwakhona ukuthi alala izolo uyaphilisa kulokhu kuhloliwe kwabonakala ukuna amazwe athuthukile njengabo-China nabe-America ekulenza thina kambe singobani nje singasilela kwentweni ezinjengalezo ukuthi sethwe engozini le-airport so abantu bayasukuma balokhu beshukuma mbidalambidala njemva kuzalelokhu kusiya phambili ukuthi abantu bashukume ngisiya phambili bayehlatshwa ngoba namanje kutheni la sesifikile khona ngale zibhedlela ngikhuluma nje kwizibe etshonotshwe ezibhedlela amanje kuthi asesifikile sokumele ukuthi abantu bahambe nje bakhuthale bahambe beyehlaba injekisheni leyihlaleyo
kwenzakalani etsholotsho ngodaba lwezifuyo lokulima
sihlambekile kuqhamuka imikhuhlane emibi kakhulu enkomeni kakhulu kubalimi lapha siloshupho olukhulu ukuthi qhamuka umkhuhlane obangelwa yimikhaza imikhaza yebhahileyo ngawo-ke sokumele kube khona imithi yokudidisa izinkomo inkomo zidibhe noma kabili ngeviki kumbe kanye ngeviki kodwa inkomo zingeyeqi iviki zingadanga ngoba umkhuhlane lo ubangelwa yimikhaza imikhaza eminingi kakhulu imikhaza enkomeni lapha ngenxa yokuthi izulu limile abalimi kakhulu ngokunjalo kule kuncediswa okudingakalayo ukuthi abantu bancedise abalimi bancediswe sini kakhulu ngemithi yokudibhisa ngemithi yokudibhisa kwezinkomo zisinde ngoba kungela kwenziwa khonokho inkomo zingatshabalala ezilimeni lapha abantu balimile sikedebelimile singoba izulu belimile kodwa-ke izulu siyaqhina kakhulu lani endaweni ezitotayo lezi akuphumanga lutho-ke amabele akhona asuke angayenzi kuhle azange enze kuhle nxa ukuthi kuthe kwaswelakala ama-fertilizer ayeneleyo abanye abantu bathi ama-fertilizer abanjalo babaphathela ngama-fertilizer ngezindawo ngezindawo futhi akunjalo kusilele-ke khonapho-ke ukuthi abantu bathole ama-fertilizer nalawo amanye ezindaweni ezinjengazele so amabele akhona kulalaphola lapho abantu babazuzileyo kuthi abanye bangazuzanga kuhamba kuthiyana ngezigabeni ukuthi kwezindawo abanye bakhona njalo bazabalendlalo kangayizulinyile kangaka ngokunjalo-ke kubangela yikho khona ukuthi izulu lifike lana kakhulu emhlabathini ejiyeneyo
kulabantu abalutholayo usizo oluvela kuhulumende mbekunhlanganiso ezizimeleyo laba abangenelisiyo
usizo luyatholakala kini sihlambekile kakhulu uhulumende kathesi lohlelo lokunika zakhani abalimi amadipa lama-degrees la kulalimikhaza banikwa nje abalimi khona ngale ukuze bavikele izifundo zabo uhulumende uyancefisa sibili kakhulu kodwa kudingakala la lengato ezizimele zodwa ama-NGO angenele ancede uhulumende kulolo hlelo ngokunjalo futhi uhulumende uyanceda futhi ekudleni lapho osuso isholo lo-social welfare abantu bayathola ukudla ngokunjalo kudingakala laba-NGO angenele ancedise uhulumende ngoba uhulumende uyafinela ezimalini ukuthi ancedise ukuthini aphe abantu ukudla ikakhulu khona ngale zigabeni emakhaya ikakhulu ezigabeni zethu mnengetholo sentoindlala indlala yilo indlala ikhona lakathi esihlandekile abayizoida okunye okungakavuthwa emasinini kube sebedlele emasinini ngoba baphuma phakathi kwendlala enkulu kakhulu.